ngikhuluma kunje usesibhedlela la eHarare namhla ekuseni uhlangane lamadokotela labana esithi thina ngama-personal doctors, njalo uhlangane lamadokotela labana esithi bona i-government medical team. So ama-doctor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlangane lemuli yakhe, uhlangane lamagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazasitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma laye ukuthi khulungu lo ukuthi uhambe njani ukuthi asuke eBudiriro esiye edrobheni, njalo kuze kube izolo mhlaka 19 September lapho atholakale esenyabira.
Selike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela imiko eminengi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume lama-witnesses. Kungabali anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokhu xabana lama-lawyers. Into esimangalisayo kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi, but yena uMagombeyi uthena ule lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi ubona ama-lawyer bakhulumelane kube le one team. I-team leyi izabe isebenza lamapholisa, hatshi ukuthi ama-lawyer lokho esanda abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha amanyathelo bani-ke?
Okuningi esizakwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kade sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le anything, vele sizalitshela.